kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuzibandlela 2024 ngokefutube. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-CCC aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala ngamele angabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Job Sikhala ebhekane lecala lokutshotshozela uDlakela. Lele Melika lithi lizanika eleZimbabwe izigidi ezedlula $200,000 zamadola eMelika, $208 million, yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Idalele High Court namhla lithe kumele amakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change aqotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu amelele ukuza kwethulwa lidaleleli kusikhatshana esilandelayo. Idaleleli lithi kule cala elifanayo elaphanyekwa ngamalunga e-CCC kungakho-ke kumele beme kancane ngoba lolu luphanyekwe ngumnumzana Ian Makone owayengumeya weHarare labanye luzahlolisiswa ngemfanelo lalo. Igqoda elimela uJabangu umnumzana Nqobile Sithole uchazisa ngokwenzakale emthethwandaba namuhla.
Hayi, indaba zikasikhala sihlala sikhuluma nsuku zonke ukuthi usikhala kala macala ngamele angabe egciniwe ejele sikhangelele ukuthi akhitshwe phandle nje. Xa kule ngaba le mbuzo ekhona emthethwandaba abe buzwa evela endlini okulilungelo lakhe laye njengomcitizen weZimbabwe ukuthi anikwe ibheyo nxa kuyikuthi kule ndaba angani ukuzikhona abe phandle asuke endlini akhe semakhothi siyakhuluma iindaba zakhe. Angiboni ukuthi why usikhale lokhu esentolongweni.
Indaba amacala akhe la athatha isikhathi sonke lezi elokhu engazane athoniswa anathoniswa uhamba njani
lathi sikwazi kodwa sikubona nje ukuthi kuhlukumezwa ke kubaba uSikhala njengomuntu outspoken kakhulu endabeni ezelizwe leZimbabwe lokukhuluma iqiniso entweni nje ebezisenzakala. So sibona ngani uhulumende laye bebezama ukuthi ethusele uSikhala phindi amthulise ethusele njalo labantu abangalalela lokulandela ke into abezikhuluma.
Kujoni konke lokhu nxa sikhangela ibandla lenu nxa abantu bengenise entilongweni kodwa bengathoniswa amacala
alokhu akulani lebandla lethu kangako ngaphandle uSikhala ngumkhokheli ebandleni lethu. Abantu abamele bacubungulwe ngurhulumende weZimbabwe ukuthi yena irekhodi yakhe yokuhlonipha lokulondoloza amalungelo abantu ikakhulu isizalwana zeZimbabwe iminja.
Ye, nxa sesikhangela njalo kulenye icala kade likhona lamhlanje elamakansila axotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu ngathini?
Kuthi kubona bazabizwa ke ngamasamanisi emalangeni alandelayo. Konke lokhu yikudile kwenziwa ngomthethwandaba besithi bona kulelinye icala elifana lalunelo kodwa lalalika alikalokhuzwa alikarulwa kwabile judgment ukuthi-ke kuhamba njani kutshoni ikhothi ithini ngakho kulokhu kudilewa kodwa abantu be-affecteka ngoba sikhuluma so kunezakhamizi ezingenamakhanselas azimelelayo emawadini azenxa ukuthi babizwa baxotshwa ama-by-elections ayenziwa. So kumele kuphangiswe kwenziwe ngokushesha konke lokhu kulungisiswe abantu bathole ukumelelwa bathole abameleli ekhansil lemadaleni ephalamente.
Ye, nxa ukuthi bengamiswa kuthiwa bengasangeni kukhetho olulandelayo lingathini ngakho?
Sikeke kube ngento enhle ngoba thina sicabangela ukuthi akumelanga bamiswe ngokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuncinta lokuncintisa ekhethweni lokuvota.
Lesi isikhulume sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi hathi umnumzana Nqobile Sithole igqweda likamnumzana Sengezo Cabangu. Ake sizwe ke umnumzana Sithole exoxa ngodaba lolu.
Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loluyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi elufake eceleni yikuthi kulolunye udaba olofayilwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla. Udaba lonolo alukapheli ngesilungu njalo ngamabala omthetho. Ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayile amasamanisi, bathe befayile amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikuraisele khonoko ngakho sivumelene njengamagqwetha ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo, akulamuntu oluzileyo. Amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe kuqondiswe kubani?
O-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonoko, ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona le akade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayeqalisa bayeqedisa khonokhana babeqalise kungamasamanisi.
Umnumzana Nqobile Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Jabangu sixoxe laye eseHarare. Izizalwane zeMelika namhla zinanza usuku lweMartin Luther King Jr. kule mikhosi etshiyeneyo eqhutshwayo. Abanye baqhuba inhlelo zokuphathisa njengendlela yokutshengisa inhlonipho kumoyi owalwela amalungelo kaZulu. UMongameli Joseph Biden usePhiladelphia ukuyaphathisa kwenye inhlanganiso esiza uZulu. Uze sizwe ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC khonapha eMelika.
Lilanga okuselebrethwa ngalo uMartin Luther King owayeyinkokheli e-civil rights movement eyona eyalwela inkululeko yabantu abansundu ukuthi bakwazi ukuvota labo lapha e-America ngama-1960s. Sambona uMartin Luther King ekhokhela umhlambi wabantu besuka eSelma bawoka baze bazofika e-Washington DC okuyona okuthiwa yi-Million Man March, lapho uMartin Luther King adresa khona abantu, wakhuluma i-famous speech yakhe leyana ethi I have a dream.
Ukunanzwa kwaleli langa kungaba kuyinto eqakathekiswa ngabansundu kuphela na lapha eMelika?
Ngeke ngithi lilanga eliqakathekiswa ngabantu abamsundu kuphela, ngoba even abantu besimame labo ababencindezelwa kudala bengavunyelwa ukuvota, labo ngabantu abalwalisa ukuthi bathole ilungelo labo lokuvota. So labo bakhangelela ilanga leli njengelanga lenkululeko. So lilanga eliqakathekile kakhulu kuma-civil rights akhangelane lezinto eziningi, not just amalungelo okuvota abantu abansundu, but indlela nje umphakathi ophatha ngakhona izizalwane zalapha. So ilanga lika-Martin Luther King lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Ngesengingathi ma ukhangela akekho even umongameli oyi-1 e-America olelanga okuthiwa ngelakhe elibizwa ngegama lakhe.
Kuyini esingakufunda empilweni kamoye uMartin Luther King okukhulu?
Yeah, I think mina okuqakatheke kakhulu engikubonayo ukuthi wayengumuntu okhaliphileyo kakhulu, njalo engumuntu owayeqaca ekuchumayeleni, not just enkonzweni ejumayela ngevangeli, but umuntu owayekhuluma efundisa abantu ngamalungelo abo, le ndlela abangafunda ngayo ukuzilwela ukuthi bathole leyo nkululeko.
Lo ngumnumzana Danny Moyo owebandla le-MDC bexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu kwele melika namhlanje bakhona ngale ke eIowa lapho balungisela khona ukhetho lwama Republicans olokudinga ozamela ibandla leli kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ngolwezi. Okwamanje wayengumongameli umnumzana Jacob Zambijan wayengumongameli umnumzana Donald Trump ukhanya encikilana lonkosikazi Nikki Haley ikanye lo DeSantis weFlorida. Akasizwe umnumzana Rafael Mthombeni oseTexas exoxa ngodaba lolu.
Into nje efana nayo esingathi ngesilungu obvious ukuthi ngubani ozawina uyawina uTrump lapha eIowa ngenxa yendlela iRepublicans zonke ezikhangela ngazo ukhetho lolu oluyayo.
Ujohn kolabo ucace baba Mthombeni
bona nxa bekhangela ngababona omunye umuntu ongabakhokhela ngaphandle kukaTrump. Yikho ke ngaleyo ndlela laba abase-Iowa abaye babazaba bengumhlanhlandlela baza kwenza njalo ukuthi bamfake. Nxa ukhangela ama-polls ayatshengisa ukuthi uphambili kakhulu uTrump kakho omlandelayo.
Ye, mase sikhangela uDeSantis lo nkosikazi Haley kambe bona indawo elokho ebephakathi khonapho
angazi ukuthi bakhumbulani. Engxenye bakhumbula ukuthi kuzaba lokunye ukugwenxeka okungaba khona umdlalo lokuzaqhubeka kusiya phambili. Ugwenxeka onjengokuthi engxenye i-code ibambe uTrump icala elikhulu kungakafiki ama-elections ngo-November.
Ukuthi kambe kungenzakala khonokho?
Iya kungenzakala. Kungenzakala nxa ukhangela ukuya kwezindaba ngoba icala elikhulu elikhona endlibonayo leli ele-insurrection elika January 6 leliyana. Ngibona ngathi leliyana kuzaba zima ukuthi athi hayi ngangeke ngenzanga lutholi phaka nxa kuyikuthi lizangena phakathi kwawo nalo mnyaka.
Ye, masikhangela-ke bamthombeni indaba manje okwenza ukuthi abantu bemthande kangaka ama-Republicans loba le ebhekane namacala.
Yikho khonokho okungathi kuyamangalisa ukuthi ucabanga kwabo kunjani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe othakazelela ezombusazwe siqoqelaye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi seliwise indizamtshina yakwale Russia ethola imitshina emikhulu encedisa ukuhlasela lelo lizwe. Ele Russia lithule zwi ngodaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abe-Associated Press babika ukuthi kuqhubekela phambili ukutshengisela kwabantu kwele Israel besithi kumele kukhululwe abathunjwa iHamas nyakenye. Wezempilakahle omele isigodlo seMelika eHarare unkosikazi Elaine French uthi eleZimbabwe lonyaka lizanikwa imali edlula izigidi ezingamakhulu amabili 208 million United States dollars phansi kohlelo lwe-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe PEFA yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Sixoxe ngodaba lolu lesiqhamfundo uSolwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha okhuluma ezimele.
Xa iMelika ingapha ilizwe lakithi imali engako kuphefa program, lokhu kunganceda kakhulu elizweni lakithi ukuvikela umkhuhlane lo we-HIV le-AIDS lokugcina impilo zabantu ukuthi abantu baphile kahle. Yinto engayemukeleka ebantwini nxa bengezwa ukuthi kuzabuya imali enjalo. Uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu njalo iminyaka yonke le edlulileyo soluncede abantu abaningi. Kathesi kukhanya abantu abaningi abafika i-1.2 million bangani bathatha ama-ARVs. Yikho ngenxa uhlelo lolu lusiya phambili kusho ukuthi abantu bazaqhubekela phambili bencediswa ukuthi bazuze ama-ARVs abo ngesikhathi. Lo umkhuhlane we-HIV lo AIDS-HIV lo wawusumemetheke kakhulu emazweni abantu abansundu. Yikho-ke ama-programs nje anjengabo-PEFA la anceda kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ube ngenani uye phansi.
Singathi uma nxa ukhangele baba Mgwenya, ubona ngazani uhlelo olunje lunceda abantu abanjani, njalo nxa ujalo ukukhangela kulabo abagulayo luyabasiza kangakanani?
Unceda-ke lo program le ebantwini abathi babe betestiwe batholakala ukuthi bale gcikwane lele ele-HIV ukuthi baqalisiswe ama-ARVs lokuthi babe bebuya ku-review bekhangelwa viral load labo CD4 count. Yikho-ke kuyanceda lokupheni omama ama-ARVs ukuthi abantwana bengazalwa belawo lo umkhuhlane. Yikho-ke hhayi le program iprogramu enkulu sibili empilweni zabantu abaningi elizweni lakithi. Iprogramu le-ke iyanceda kakhulu ngoba nxa abantu bengaba-positive bengaswela ama-ARVs uyatholakala ukuthi kudala ungakabi lama-ARVs abantu babe shesha bajone lapha emhlabeni. Yikho-ke iprogramu le iyanceda kakhulu ukuthi impilo zabantu ziyaqhubekela siya phambili, abantu bephile impilo kahle enhle ngokunatha ama-ARVs beyenelisa ukuthi bathole lengane zabo ezingala mkhuhlane igcikwane leli. Yikho-ke hhayi iprogramu iyanceda kakhulu.
Khona vele baba Ngwenya, umkhuhlane we-AIDS kambe lokhu sakhona ukuthi lokhu umemetheka kanye le-HIV leyo lokhu imemetheka yini? Kumbe lapha nje songani sokungcono?
Hhayi, kathesi umkhuhlane we-AIDS HIV lo usungcono ngendawo ukuthi abantu sebengani bayawazi nje, i-awareness sikhona. Kuqala abantu babesala bethi umkhuhlane lo awukho, yikho babona abanye abantu bethatha ama-ARVs ngoba abanye bephelelwa zimpilo zabo. Yikho usungani ungaphansi kakhulu, njalo iprogramu lezi ezinje ezinjengabo-PEFA ziyancedisa ngoba umuntu nxa esefakwe emaphilizini kuyayenza ukuthi umkhuhlane ungamemetheki nxa behlangana emacansini. Kodwa sokulaba ontanga laba abanye abancane abantu sebengani badelela imkhuhlane lo, yibo abantu asebengani batholakala umuntu ebuya esegula esibhedlela, khona ebanjwa ngalokhu engeniswa esibhedlela evele esegula okusiriyasi kungasaphi isikhathi sokuthi bathole ama-ARVs. Yikho-ke umkhuhlane lo kubontanga siyaxwayisa ukuthi bawunanzelele bengaze bawudelela. Igciwane lele ele-HIV litholakala umuntu nxa ehlangane emacansini lwalowo omunye oyabe elawo bengazange bagqoka i-protection. Yikho-ke kuyaxwayisa ukuthi abantu bengakahlangani lomunye umuntu kumele bahambe beyethestwa bebeyazi ukuthi batheste babonakale inyanga sibili ukuthi hhayi bonke bobabili abalamkhuhlane lowo. Nxa kuwukuthi omunye ulawo umkhuhlane abatreatwe njalo bengeniswe kuprogramu zenezi zabo-PEFA bephiwe ama-ARVs. Umkhuhlane lo nxa umuntu enatha ama-ARVs o-viral load laba baba phansi ukuthi bayancedisa ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ebantwini. Yikho uthola ukuthi iprogramu ezinjengabo-PEFA sezanceda kakhulu abantwini abansundu ukuthi abanye lala nxa behamba belala bengagqokanga bengavikelanga ukugqoka amakhondomu uthole ukuthi khona njengokuthi i-viral load yabi phansi, omunye wabo-ke ebengasawutholi lo umkhuhlane.
Yiziphi indlela abantu okumele bazivikele ngazo ukwenzela ukuthi bengabuthaphi umkhuhlane lo kumbe ngithi igciwane le-HIV?
Yikho-ke nxa ama-partners-ke la esetestiwe seyazakala-ke kumbe umuntu abekwazi ukuthi angaze wahamba elala lo muntu angazange akwazi lokuthi umuntu uhlangane laye ebusuku selala laye engagqokanga i-protection, lokho-ke yikho kwenza ukuthi abantu bewunompole umkhuhlane kumbe sebenathile sebedakiwe bengasakwazi into abayenzayo.
Uspita Mfundo Solayo Ngwenya usebenza Empilo Hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Sokusikhathi sabalaleli.
Ngobingelelayo ngumasithela. Namhlanje ngithanda ukubingelela abazalwane bami. Ngizaqala ngabafundisi bami engikhonza labo e-Oliveni. ngaqala ngodamdamu ngithi unjani mfundisi khona ngaphi umakhaya ubuya nini usiphathele ezimnandi ngibingelele ubaba kaLevi ngibingelele uNdlovu ohlale 26 ngibingelele ubaba kaTumelo bese ngibingelela ubaba kaThabisile ngibingelele ubaba kaMhlengi ngibingelele uShaba ngibingelele uMbonisi ngibingelele uKnowledge ngibingelele uDelight ngithi bafundisi bami ngiyalithanda kakhulu bese ngibingelele izalukazi zami engeke ngizikhohle ugogo Mahlangu uAunt Mazikhali umama kaSuku uMankatha ngiyabonga kakhulu
sakubona kunjani sakubona kanjani ngizela pa ku group ye VOA Ndebele News kuthiwa abantu abaposte nxa befuna ukubingelela isihloko zami ngiyathanda ukubingelela isihloko zami zonke zakobhebhe bonke abakobhebhe labakomoyo labakondlovu lapho kuzalwa khona ubabami ogogo bami abazali ubaba labantu abami abakudongane abantwana bami bakudongane mina ngumabhebhe ibizo lami ngumabhebhe mvelelwa gwele sikombingo emadeweni kofayabo
salibonani ngibingelela umndeni wami komhlanga emateme lapha ngibingelela ngise-South Africa ubaba umhlanga umama umagumede ifemili yami kobaba omncane sabrenda ngibingelela bonke nje emateme elayini laphana kukhuphuka village yini ukhiwa umntakamhlanga
salibonani Studio 7 linjani basakazi bethu esilithandayo sibingelele bonke abasakazi bethu abantu Ezra Chisasibanda uDungameli Nkomo uDavora sibingelele ku-Anastasia siyalithanda lonke sicela inkosi ligcine ngibingelele ekhaya entaba zinduna emabuthweni line ngibingelele umama Madube ngibingelele izihlobo zami ese-UK ngibingelele izihlobo zami ese-Russia ngibingelele izihlobo zami ese-South Africa ngithi ngilithanda lonke
salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 libingelelwa uMandlovu emanama ngibe ngicela ukubingelela okwakuqala ngithanda ukubingelela umama wami kanye nabazukulu bakhe yena engunane labazukulu bakhe abagotela uRifilwe Ndlovu Shepherd Ndlovu Clarity Ndlovu Dignity Ndlovu Pindile Ndlovu Shelter Ndlovu Thabo Ndlovu Lindo Kuhle Ndlovu bonke nabazukulu bakhe labo bese ngizobingelela njalo umnewethu Ngqabutho Ndlovu lenkosikazi yami ngithi Sidudla mafehlefehle angeke ngafa ngakukhohlwa sithanda sami esingumangwenya hhayi ngiyakuthanda nkosikazi yami ngawukhetha phakathi kwabo bonke wonke amalubo omhlaba ngikhethe wena ngithi khuluza ukhokhobe ngiyakhela umuzi wami uzube lesinyayi nkosikazi wami bese ngizobingelela abangilaleleyo ngalesi sikhathi abasemagumbini wonke amanomhlaba abangaziyo ngithi hhayi ngithemba singenile eminyakeni omutsha ngithi yephi yephi niye kini lonke kini lonke kodwa hhayi bengikucela ma singangeni sidonsa amasaka esiwafile ngo-2023 asiwachiyeni ku-2023 singenele emgodla engelalutho sizoyifila izinto ezinhle kuphela ezika-2024 yancenga yini yalwane lezimbabwe
zalibonani zalibonani olingelela ngojamjel kukhomane libaba umzacazaca ngilingelele laphana uNgameli Nkomo nabalaleli linjani nonke nomzaca lo okhulumayo oyenza i-comment
ninjani ninjani basakazi bakastudio 7 nangusithandazile Dube uyabulisa lana lana e-South Africa engihlala khona e-Johannesburg ngithi sabona Juliet Dlamini ongumngane wami lama-members onke e-MRP Berea branch ngithi mthakazi khaxa kini nonke ngisuke kwele-South Africa ngiphume ngingene eChipinge ngithi unjani dadewethu Ntongo Mrs. Sithole kanye nemuli ngiphume lapho eChipinge ngiye kobulawa yephumula nokuthi ngisabona oweni Ncube unjani mngane wami ngisuke kobulawayo ndibhekise eBotswana ngithi sabona Nhlanhla Masumbika kanye lo-Ela Ela Dube ngiphume kwele Botswana ngihambe e-America ngithi njani Thembi Sisthembi uMrs. Khumalo ngiyabonga kakhulu umsakazi wabingela bonke laba abantu uNkulunkulu alibusise
siyabonga kakhulu lihlale lingena phela kuhlelo lolu Kwezemidlalo iqembu leSenegal lamdlali inqobe eGambia 3-0 emdlalweni weAFCON kwele Ivory Coast. Okwamanje iCameroon incikelana leGambia ekhokhela 1-0. Kusenjalo imidlalo yomncintiswano weAfrica Nations Cup eqale ngomgqibelo kwele Ivory Coast iqhubekela phambili kulelo lizwe. Kusasa amehlo wonke akhangelele amaqembu eningizimu yeAfrika lapho iBafana Bafana yakwele South Africa ezadibana leqembu leMali kumdlalo wabo wokuqala kuthi-ke iNamibia Brave Warriors incikelana leTunisia, kubika uEzra Chisasibanda.
Izolo kube lezimanga kulimdlalo ngoba amaqembu amakhulu kwezenguqu abekhalele unqoba kalula ele-Egypt, Nigeria leGhana ehlulekile unqoba emdlalweni yawo yakuqala. Ele-Nigeria lenze 1-1 lele-Equatorial Guinea. Ele-Egypt lihlohlelwe nguMohamed Salah ngombekwa umdlalo usufika emaphethelweni kwaba yi-2-2. Le-Mozambique kanti-ke i-Black Stars yakweleGhana ilahlelwe phansi ngele-Cape Verde 2-1. Bakhulume ngemidlalo le elandelayo abaningi bathi iBafanaFana izenza izimanga kusasa. Owotha Mpofu uthi iqembu leMzansi liqinisaka.
Isikhathi lesasithuze ukuthi iBonanza ngingadayi sizohamba sinethe izimanga ka-stages. Hayi, yona ngathi manje udlalisa abafana abancane kakhulu, kodwa imikisile le-experience nyana kufana ngoba sinse kuma-qualifiers abe ka-performa uzi-qualifiers. Umuntu oyenzeka ukuthi aphefome kahle uzwanela kwalophesidal.
UChris Zulu uvumelana loMpofu esithi lizadlala ngamandla iqembu labafana bafana.
Ngibona ingathi iBafana Bafana ngenza kahle kugemu yayo nje, sithi le yokuqala namhlanje izoyidlala kusasa neMali. Sibonile izolo abantu bedliwe izimali bethi Ghana iyawina, hayi kodwa yadliwa kabuhlungu.
Umunyarazi Mombe ohlala enketha kobulawayo uthi uhamba leNigeria.
Iya, ngikhangele iAFCON ledlalwayo, but manje iproblem ukuthi ilizwe lamaliko phakathi kwe-AFCON. Kungasenani sengisupportele iNigeria, but unfortunately amatimu amakhulu adliwa. So eyi, angazi umbiza wini iNigeria, umbiza thatha i-trophy. So ngizabe ngiyikhangele ngiyisupportela iNigeria.
Umele okuhle kasela yena uthi ukunqotshwa kweqembu leGhana lokulahla kwemiklomelo eyenziwe nelegibhithe leNigeria kwenziwe ukudelela kwamazwe amakhulu kwezenguqu.
Ukulahla kwazo ama-points kutho ukuthi ngokubona kwami ngibona ngathi zisuke zadelela la amathimu ngesizathu sokuthi bona bazibona bele zinga eliphezulu lama-players abo adlala phesheya emaningi. Basebezitshela ukuthi basebeyeyisa-ke la amathimu la amanye amancane ukuthi wona ala ama-players amaningi kakhulu adlala phesheya.
Abanye badliwe imali esebekayo akade bebhethele iGibhithe. Uzipho Zenkosi Samba ohlala emganwini ukhala ezimathosi.
Mfanisene nawe wabhethayo izulu mina ngifakele i-Egypt uthi wini ngeGhana uthi wini. Namhlanje sendlula imali engango-200 US. So next time ngilazelile abantu ababhethayo ibhethe kahle ibhethe wananzelile lingadileni. Ingafani amabhethe namamathimu amakhulu ifana namathimu amancane. Ngazi kwemithini ngemali eningi ifani nokunjalo.
Umqondisi wokuthuthukisa ezenguqu emathelendi uBrian Moyo upha imbono yakhe ngemidlalo ye-AFCON encoma kakhulu ele-Mozambique.
Badlale kuhle kakhulu, sifisa ukuthi bangalahli ithemba. Siyathakazelela imidlalo ye-AFCON, siyayilandela, siyayibukela. E-Afrika kwela team ngathi emdlalweni webhola nje jikelele. Hhayi, kuya ngokuthi uzilungiselele okungakanani. Linxa lizilungiselele kuhle labadlali abatshengisela umfutho, hhayi liyathola imiklomela. Akulaza ukuthi sidlala naboGhana kumbe sidlala nabo-Egypt.
Namhla ngo-10 ebusuku kudlala i-Angola le-Algeria emdlalweni wazo wokuqala. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Kulethwe kunamhla sixoxa ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube ukuthi lingakhohlwa phela ukuthi lingene kuLive Talk kusikhatshana esilandelayo. Lilale.